Ilizwe ele Zimbabwe alila lutho, alila capacity, alila lwazi ukuthi lingazivikela or lingavikela abantu nje against umkhuhlane wona lo. Abantu abanolwazi baphuma bahamba. So ukuthi ilizwe leli lingathi nansi ibhola asilwe layo, hayi siyasikhuluma amanga, akula lutho okunjalo.
Siyabona ukubana kuthiwa khona nxa befuna ukubona ukuthi umuntu ulawo yini umkhuhlane we-ibhola, bayahambisa igazi lakhe ukuyohlolwa eSouth Africa. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa izinto eziningi. Kutshengisa ukuthi one, asilawo ama-laboratory. Two, asilawo i-personnel yokuthi ikwenze umsebenzi wona lo. Asila mali. So ungananzelela even ukuthi uhlole igazi ukuthi umntwana lo ngokazi bani iminyaka eminingi kudunyezwa e-South Africa. A simple DNA test ibe idunyezwa e-South Africa, which now ngase sikhangelana i-virus enkulu, because i-Ebola i-virus yangkhona iyo i-virus enkulu kathesi eyaziwayo. Akulalwazi, abantu balolwazi sabahamba. Imishini yangkhona ayikho, so imali yangkhona ayikho. So ilizwe leZimbabwe vele alingeke lilo la umkhuhlane nalo even ungatholakala namuhla.
Siyasibone kwamanye amazwe begqoke impahla odokotela ezokwenqabela ukuthi bengatholi umkhuhlane lo emuntwini ogulayo. EZimbabwe ikhona yini impahla yona le?
Impahla ayikho ngaphandle kwama-gloves, lama-mask, lokho noko kugqokwa nje i-protective, general protective. Ayikho sithi ilizwe leli alizimiselanga, alilalutho nje okuthi lingalwa lo mkhuhlane wona lo, even ukuvikela wona umkhuhlane lo. Ayikho impahla enjalo.